ibandla lezanu PF lilungiselele ilanga lezibandla lezanu PF iteam ka president ilungiselele kulamagqwetha amadoda asirile othina masa labo mangwana le team zabo zenzana hayi umsebenzi yenziwa sila kulanto eshethusa umuntu wonke ngoba kulungiselelwe kanti nxa abantu beseza ikoti yeza decider yiyo emelini ukuthiwa ukuthi decide but kodwa phela amagqwetha phela kashiyi isizathu abasibonayo ukuthi lokhwana kukhanyiswanga kuhle isikhathi sakhona sika into yakhona ayifikanga kuhle kozobona kwamamelele kuzibani lanxa umthetho ungasathanga walahlela kahlala laphana kodwa ngezinye zezizathu abazibalayo ukuthi kucelele i-m d c basilele ngakhonapho bengakabuyi kuyo yona indikimba yendaba eyiyo emqoka yokuthi kanti laphana kwahamba njani laphana kwahamba njani ngendaweni zokuvotela
kodwa libona zandizanqoba yini kudaba lolo ngalo ungangena sulukucala ngayo
akula lutho labo gibs isikhathi nje temetro isikhathi kuphela kuqhuba isikhathi nje mbona ngani kodwa ke indaba lezo zisemakhoti gibs kothi sakanti siyasithi thina akumelanga sibe sikhuluma ngazo kumele ukuthi umthetho siwunike isikhathi ukuthi ngoba kathi singathi akula lutho kuvule kungala lutho kathi asiyababona abantu bezanu PF babesazi ukuthi bakhuluma ngani kodwa ke okuliqiniso yokuthi nangikhangela nje hayi ngumnyama ongelampisi